Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga kakhulu uEvans Zininga osinike indaba ngolimi lesishona. Sengilamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mpandula 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolishi le University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqathi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Idola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolishi le University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ababotshiweyo laba bahlanu njalo babalisa uThinothenda Mangana, Hazel Gwande, Tanyara Dzwanzimbo, Tinovimba Musengi lo Charles Moyo. Abanye abafundi abalichumi lane ababotshwe ngesizathu esifanayo ngomvulo bakhululwe izolo ngemva kokuhlawuliswa imali yefayindi, kuthi ababili bakhululwe ngebail yamahala i-free bail namhla. Ngokutshona kwelanga abahlanu laba bebelokhe bevalelwe e-Avondale Police Station. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezinasu uMnumzana Benon Ncube osole kakhulu ukubotshwa kwabo.
I think lokhu kutshengisela abafundi bonke ukuthi uhulumende lo kade sizitshela ukuthi umile abafundi, hayi akakho lathi. In fact uphusha ama-agendas akhe yedwa, ngoba nxa kuyikuthi ubezimisele ukukhulula abanye esithi bakhulula ngawo sezezitshengisela ngendaba ze-school fees, ubopha njani abanye ababuya bezokubala labo abakhulula ngendaba ze-school fees? I think thina into esiyimeni lapha yikuthi sekulama-different agendas osekumele silwisane nawo. Kuqala silwisa indaba ye-school fees and the thing is, we have to go to the government. 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 We have to go to the government.
Li ngaba selizwile yini ukuthi laba babotshwe namuhla betheswa cala abantu bona?
Kathesi besingakezwa ukuthi icala yiniphi, but ngizazama ukukhuluma lo legal secretary ongiyoseHarare ngoba babotshelwe eHarare and ngizathola ukuthi kuhambe njani, but siyake sisazi nje ukuthi irizini labophele yona iyuphi inkinisethu ukuthi lina elikuyo lisizemela abanye benu sesihamba ke lina ukuthi next time lingaphili, but thina aphela asili indaba yethu ngesitofisi njalo sitofisi yasikehliswa. So asilangeni indlela aphandle kokubuyela futhi sengisela until isikophi sizesilunge, ngoba i-reason yokutshengisela asokuba ngomsindo nje, but ngekuthi isikophi sesiphethe sengase kubotshwa laba abamela indaba zesikophi. Akulangeni indlela, but siyaqhubeka seke sihamba kuze kulunge leyo problem esilungisayo.
Laba asebekhululiwe nxali khulumisana labo bathi bazaphatheka kwezinye inhlelo zokutshengisela yini phezu kwalolu daba kumbe sebesesaba?
Sikhulume labo bona bathi okwenza batshengisele ukuthi bayasinika ukuqhubekela phambili ngezifundo nendaba yesikolo. Lakho-ke bazimisele ukuthi baphuthise izifundo zabo, bazimisele ukuqhubekela phambili besenza konke okumele bakwenze ukuze baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Sikhulume labo batshengisela ukuthi if it is really necessary, they will continue doing whatever is necessary and unnecessary ukuthi benelise ukuthola imfundo. Ngo please phela ukutshengisela, but yindlela yokutshengisela ukuthi imali lezi abisasizibhadale
Umnumzana Benon Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso emela abafundi izinaso. Kolunye njalo udaba, isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Job Skala uvuke ngolaka enkantolo namhla ngemva kokuba uMantshi eyale ukubeka isikhathi abatshutshisi abamele babe sebephe amagqwetha akhe amaphepha ale mniningwana yecala lokuphehla uDlakela aletheswayo phambilini kokuthonisiswa kwakhe. USikhala uthi uMantshi uTaurai Manuere akaluphathi kuhle udaba lwakhe, kunjalo uthe uzacela ukuthi asuswe ekwahluleni leli cala. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo lazo izolo ziveza ukudana okukhulu ngokuthi umqatshi akagcwalisanga isithembiso sakhe sokungezelela leli holo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembise ukwengeza iholo ngayonale inyanga kaMpandula. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zikahulumende ziveze imizwa ehlukeneyo ngokungagcwalisisi isithembiso okwenziwe nguhulumende bethi kumele ananzelele ukuthi intengo yempahla yimanga ukukhuphuka ezitolo kanye lendleko zezikolo. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association koBulawayo, uthi umsebenzi wabo bawuthanda bezama lokusindisa abagulayo kodwa bona abatholi iholo elaneleyo.
Siyaqhubekela phambili sikhuluma ukuthi vele sifuna basibhadalele ama-US dollar ngiyo siyafuna sosimelele ukuthi sibone ukuthi bazosibhadala yini. Sakhuthaza ukuthi umsebenzi wethu siyawufuna, siyahamba ngendawo yokuthi vele abagulayo siyathanda ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bayaphila kuhle. So sithi i-government siyenzile isifakele imali leyana siyifuna i-US dollar ngendawo yokuthi kathesi imali yethu ayisathengi i-bond i-RTGS.
Umnumzana Thembekile Ncube, umgcini sihlalo we-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uthi umqhatshi ubadanisile okwamagama.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sawukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi, uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingadla ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusisho ukuthi siyekhankasa ezitaladeni kuza kwenzeka lokho.
Unkosikazi Sazini Ndebele, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi iholo labo aleneli ngitsho lakancane uma ukhangela indleko ababhekane lazo.
Uhulumende kagcwalisanga isithembiso sakhe sawukhweza iholo kuyona le inyanga. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende uyisiqholo, kafuni ukulalela izikhalazo zezisebenzi, uyaqhubeka ehlukumeza izisebenzi. Sesiside isikhathi uhulumende esenza izithembiso kodwa engazigcwali. Njengababalisi, izingadla ezisimelayo zizohlangana zicubungula indlela ezizakhweza uhulumende ukuthi ethathe inyathelo lokukhweza iholo. Uma kusisho ukuthi siyekhankasa ezitaladeni kuza kwenzeka lokho.
Umnumzana Pride Ncube, omunye wezisebenzi zikahulumende, uthi uhulumende akalandaba lezisebenzi zakhe njengoba intengo yempahla ezimqoka ikhuphuka nsuku zonke.
Imali siyayibona ingena kuma-akhawunti ethu, kodwa ke mbona ngani uhulumende usithembise imbuzi esesakeni, ngoba lakhathesi lokhu engazange engezelele njengokuthembisa kwakhe ukuthi mhlaka 1 September uzangezelela imali. Lokhu ifanana laleyo kathi khona emuva, okungangokuthi izithembiso zakhe azithembekanga, njalo mhlawumbe kasinakekeli njengezisebenzi zakhe. Loba nje intengo yempahla ikhuphuka, yena kakunanzeleli ukuthi le miholo ofanele ilandele lapho.
Umphathintambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba kufanele kube lengxoxo phakathi kukahulumende lenhlanganiso ezimele izisebenzi ukuze kube lesivubelwano esifakwayo. Uchaze ukuba umphathi ntambo okhangele ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathembisa ukukhuphula iholo ngenyanga kaMpandula nxa umnotho welizwe wenze kuhle. Wengeze ethi uhulumende uzimisele ukuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umeli weWange edalele eParliamente umnumzana Daniel Molokele usekwethekeleni eMelika ukuzokungena umhlangano omkhulu wamalunga amadala eParliamente emazweni angamachumi amathathu 30 owenzelwa eWashington DC wokuhlaziya ibhizimusi elenziwa ngeleChina emhlabeni jikelele. Umsebenzi wabeChina usolwa emazweni amaningi ngoba ulocindezelo kanye lokuphehla inkohlakalo ikakhulu emazweni asathuthukayo awezwekazi le-Afrika. EWange lapha uMolokele yavela khona kulamankampani amaningi awezizalwane zeChina. Idola leZimbabwe liqhubekela phambili lisehla isisindo emkambo yonke osemthethweni longekho emthethweni lapho amankampani ancintisana khona ukuthenga imali yaphandle kwelizwe ebhanga elikhulu lelizwe iRBZ auction. Idola elilodwa elemelika selibiza amadola angamakhulu ayisithupha lane $604. Kuthi emkambo omnyama idola linye libizela amakhulu ayisikhombisa kusiya kunkulungwane $700 to $1,000. Ingcwethi yezicubungula ezomnotho zithi lokhu kuyinto enhle ngoba kutshengisa ukuba umkambo omnyama kawusachwalanga njengalokhu obekusenzakala ekuqaleni komnyaka. Zithi njalo amankampani ayehlawulwa nguhulumende andubana ahambise impahla ayengezelela ukuqongisa intengo yemali zaphandle kwelizwe kuthuthukisa umsebenzi womkambo ongekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana uJoseph Chuma usomabhizimusi njalo elilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF.
Idola eleZimbabwe liqongiswa ukubana belivele livalelwe ngendlela engayisiyo iRBZ beyisenza lokwana ukuthi ayi-controlled monetary system. Nxa sokuvuleka kanje kuhle ukubana lifike esigabeni sokuthi liyabe li-reflecta okuyikho okubonayo kulokhu esikuthi ngesiNgisi i-black market. Nxa kusondelana kunjeyana
ukulingana kwentengo yemali kumsika omnyama njalo le ntengo yemali okusemthethweni kuma-auction kutshengiselani?
Ungabambana kunjena kuza create i-stability even lakosomabhizinisi ngoba kuyabe sokusebenzeka ngoba kathesi yinto ebivele ibulala ibhizinisi eziningi ukubana ngapha emabhanga bakutshela i-rate ethize kodwa lapho kule mali yakhona khona i-rate yakhona layo imi ngenye indlela. So khona kukhona lokusenza ukubana kube lomehluko othize kakhulu oluyenza ukubana kungasebenzeki ngendlela epheleleyo.
Ngontulikazi, uhulumende usungule uhlelo lwamapeni egolide ukuthi ancedise kwezomnotho kwaleli. Ungathi ancedile na ngombono wakho mnumzana Juma?
Ama-gold coins ukubuya kwawo ancedile sibili. Sibonile sokusiba le-stability kuko konke kodwa into emqoka kakhulu okumele sinanzelele i-rate yethu ibaleka not because of anything kodwa bekubangelwa ngama-contractors laba abakhontrakte ngohulumende abebebhadalwa nguhulumende imali inkalakatha bebesenza imigwaqo nezinye izinto ezinjalo ulungisa amadamu laba abantu yibathi bethatha izimali lezana bazise emsikeni omnyama.
Nxa sihlolisisa ilizwe leZimbabwe lithwele nzima ukuthi livuke njalo libuyele lapho elalimi khona kudala ikakhulu nxa silinganisa lelizwe elinjengeleZambia elake lagaqa phansi ngamadolo kodwa selasukuma lavuka kwelezomnotho eleZimbabwe lilahleka ngaphi?
Umkhono weZimbabwe awehluleki ngenxa Kwa na kumele kufinja kufali. Kweso kusiti ke, always tatu, always kulala la kulu. Mabanya mandaba kukulumeni kwa mana, ame hizi lezi na sizo hizi funa kukulumeni. Ama policy zetu akona. Kwa taba kona mandaba nga wabambigus. Kwa wana sobus wangelu wana sisi yekilegi, tina wabandanga sefile.
Long umnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi wakobulawayo olilunga lebandla leZANU-PF esimbambe ecingweni ekhona lekobulawayo. Ingcweti kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya laye uvumelana laye esithi ubukhohlakali bubhidliza umnotho welizwe. Muli edabuka enkayi ehlala kweLebotswana ecela usizo ngemva kokutshelwa indlu ngempela viki lapho okubhubhe ingane yabo eleminyaka emibili kukanti umama leyinye ingane basesibhedlela bethile kakubi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLebotswana.
Okwaqala kulilanga elifana lamanye ngolwesihlanu oludlileyo kugcine kulusizi kumuli kamnumzana Tisen Spanda ohlala eNtlokweni duze leGaborone kweLebotswana. Lokhu kulandela ingozi yomlilo etshiye imuli kaSpanda lahlelwe indodakazi eliminyaka emibili. Umkakhe kaSpanda unkosazana Pinky Singo kanye lenye ingane yabo elenyanga eyodwa basesibhedlela sePrincess Marina eGaborone lapho abalaliswe khona betshiye kabuhlungu. Umakhelwane umnumzana Gift Maphosa ngomunye wabakade bekhona ngesikhathi imuli kaSpanda iwelwa yingozi yomlilo.
So kusho ukuthi umama wayephiyeka lapha endlini labantwana bakhe evalelise uvalo. So kusho ukuthi kwasokudukulisilinda kusho ukuthi kwakulemi-soft connection. So kuthi kwasokudukulisilinda umlilo lo wahle waqonda kiwo khona kumama labantwana. So umama kwaduka kakhulu umsindo omkhulu kakhulu umama wazophuma ekijini siya phandle ngangale nemeza sizane sizana abantwana bethelenje. So manxathi siyabuya laphana sathola abantwana batsha baphakathi batsha phakathi umlilo kunzima kakhulu. So kuvele kwasokunzima sibuya ngakhanye lapho abakhona umlilo ugubuzele phezulu. So sazama ukuthi ngamabhakede ngangapha sabuya sathela amanzi sathathela omunye ufana obuya ngapha labo buya wathatha wathela amanzi. Kwasokuzobuya abanye abafana babeyi-2 ababethole i-fire extinguish labo babuya abancedisa nge-fire extinguish. Yikho kwayenza umlilo wakhona uyehle then basebebathatha basebephuma nabo phansi.
Khuluma esesibhedlela uMsingo ulandise okwenzakala ngolwesihlanu esithi umlilo waqala ngesikhathi ephekela imuli.
Ngabhoyela amanzi ngigedlele esayidini ngahlala khona lapho ekugcileni ngenza kusithi vuka kuphela ngasakonanga ukuthi kuhambe njani ukuthi emnyango ngafika njani nambonanga nathi ngifika emnyango isivalo sangishoka ngawela phansi ngaphinda ngatsha futhi ngavuka futhi ngavula umnyango ngathi sengivula umnyango aza kuhla umkhosi ivosi yami yayingasaphumi total zama ngaphinda ngaphinda ukuthi ngiscream ivosi yami yayingasaphumi ngaze ngaphumi.
USpanda yena uthi usele ethithibile ngalesi sehlakalo esenzakala engekho eyeselela imuli.
So ngithe sengizofika endlini lapha ngathola ukuthi endlini sekuthile abantwana sebethethwe bahanjiswa esibhedlela. Bathi sebehanjiswa esibhedlela kanjalo kwaba ukuthi kuthiwa mina ngilinde amaphoyisa ukuthi behambe beyothatha i-statement. Ngasuka ngahamba emaphoyiseni ngathatha i-statement. So ukuthi ngihambe lenye esibhedlela kwaba ukuthi isikhathi sabe sinishaye sokuthi ngihambe khona ngathi esibhedlela. Ngaba ngumuntu ovuka ekuseni esiyakhangela abantu abakhe. Uma ngifika khona ngale esibhedlela babengitshela ukuthi lo mntwana ona 2 years sengijile.
Ukhala ngezandla ngoba engasebenzi ephila ngokubamba lapha lalaphayana.
So umonakalo ongidlileyo lami nje ngithwele nzima angazi ukuthi singancediseka kanjani ngoba angila lutho angilani njalo ngingumuntu nje oyintandane ongasela bazali. So lami ngicela usizo ukuthi ngicela izandla abalomusa ukuthi bangisize ukuthi abantu abami labona lawo abasesibhedlela ba pepe ibe kwanisa ukuthi labo bebuyele esimeni esiright.
Okhulumela imuli umnzana Mluleki Bhebhe uthi sibeqala ukuthola usizo ebantwini ngemva kokufaka umlayezo enkundleni ezijeniwe zokukhulumisana ezifana labo WhatsApp.
Ngathi ngikhangela le simo abakiswa ekhaya sisethusa kakhulu. Ngibona ukuthi abalalutho abalali. Ngikwangenza ngathatha i-4-3-1 ngayisenda ngayibhala ngela usizo ngafaka lama-contact ami ngaphansi ukuthi ngicela usizo bani isizo umndeni nankulahlekele. Kungaposta khona ukuthi basibe ngibonisa abanye. Ngaqala ukusenda egroupini akithi eLupane District. Basibe mos noyenza ilinki yokuncedisela manje. Sibeqale ukuncedisa abantu sibelahlela imali.
Kukhangele lokuthi ingane ebhubhileyo ibekwe ngempela viki kusaqhutshwa amalungiselelo ngenxa yokusilela kwemali. Kade kukhangelelwe ukuthi amalungiselelo omngcwabo aqhutshwe nguhulumende weBotswana. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli uJoseph Biden wele Melika uthi izizalwane ze-Ukraine sezenze ubungcono obukhulu empini yazo lele Russia, esithi lokhu yinguquko eqakathekileyo empini yamazwe omabili. Umlawuli wedale lephalamende leCongress lakwele Melika, unkosikazi Nancy Pelosi, ukhokhele ukufungiswa kwamalunga amatsha edaleleli ahlanda kunqoba ekhethweni, ababalisa uMary Peltola owebandla lamaDemocrats ongummeli wokuqala ohlobo lwabohlobo lwabantu abatholakala beseMelika ngabamhlophe, iNative Alaskan, kulokho kungasungulwayo idala lephalamende leCongress. Kwele Sudan kube lokutshengisela emigwaqweni yedolobho leKhartoum uzulu wekhonona ngombuso webutho lakuleli owahluthunywa amandla ngomnyaka owedluleyo esithi kubuyiselwe umbuso wentando kazulu. Ilizwe leli selibone ukungahlaliseki kwabantu, ukubhidlika kwezomnotho nodlame lezembusazwe kulokhe kwaqala ukubusa abebutho bekhokhelwa ngu-Abdel Fattah al-Burhan. Esigabeni esixoxa labadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe namhla silomnumzana Morgan Khumalo osebenza kwele South Africa.
Ngapha eSouth Africa kusho ukuthi ngikwi security industry, kodwa ke more on technical, hayi kuma guardings and konke lokhu. Kusho ukuthi nje technically ngisho kulezo zobuchwepheshe, kodwa under security industry.
Akuchasise sibili ukuthi uyabusenzani.
Yimina ke engenza amakhamera, kusho ukuthi kumanje ngingakufakela amakhamera, in short ngingawafaka lana ukwazi ukubona ule phesheya ukuthi wenzakalani la emzini wakho lapha, noma ukwazi ukuvula igate njengoba kule America ukwazi ukuvula igate la emzini wakho. Uma ungena kusho ukuthi ku-building noma any indawo nje, noma e-hotel noma ekuphi, kufakwa i-fingerprint kuvuleke umnyango, noma usondele kuvuleke umnyango. Ya, yilolo hlobo nje le-security systems engilwenzayo. Nama-electric fencing, yes, access control, yebo, ngayifinqa kanjalo.
Yes, ngathi uzimele kumbe uphansi kwenkampani.
Kusho ukuthi okwamanje ngi-subcontract, ngizimele nje kahle kahle, kodwa ke ngibe subcontracted by companies ezenza leyo nto leyo. Ezenza lowo msebenzi lowo.
Ye, kukhanya phela lapho kule mali
lapha. Cha, yayikhona yona, kuyaphileka nje kuphela ukuthi sikwazi ukuthi abantwana bathole ukudla, okunye nokunye siqhubeke sikwenze. Kusho nje ngathi ngisomabhizinisi osafufuza osasemncane, ngakubeka kanjalo ngamafishane.
Yes, ngathi manje njengoba sokungena i-Operation Dudula leyi, hayi kuhluphi khona?
I-Operation Dudula, kusho ukuthi ke mina nje ngokwami kuyahamba kufike lezo zikhathi lezo kwisizo ngesizo sokuthi mhlambe kube naleyo mbono yokuthi sesingathi siminyene, siminywa ngabanye. Akukho esingakwenza ngalokho. Kuzofanele ukuthi singakhuleka nje ukuthi sincenge ukuthi mhlambe isikhashana sisithole sokuthi siphinde siqhubeke sibe sidobha, sikhumbule ekhaya, sidobhe sikhumbule ekhaya kuze kulunge nokwethu nakho. Akufanelanga nje ukuthi kungaba into esingathi singabalungisa ukuthi indaba besenze i-Operation Dudula kithi. Yindlela nababona ngayo, yizwe labo, basamukela ngesikhathi singena. Ngiyacabanga namanje saphilisana nabo. Kodwa ke yebo, njengoba sengishilo imoya ibuye iqubuke ibuye phezulu abanikazi bendawo, kuyenzeka lokhu kanatu.
Yes, ngathi ke awukhumbuli nje ukuthi ubuyele ekhaya enkayi khona.
Hawe, enkayi nje ukuthi nje mina enkayi ngihlezi ngisenkayi vet. Njengoba nje kusho ukuthi sibuya kulo December ngama holidays ngiyahamba kodwa ngiyafisa ke khona ukuthi umuntu ake aphinde ahlale khona futhi naye endaweni njengoba vele sasikhulele khona bese kushupha ukuthi uma kungekho ngakwenza ngale noma osuqalile okusabhizinisi ongakuphilisa uzafike wenze njani bese ngicabanga ukuthi ke yilapho sekufuna ukuthi sicaba ngamathuba emsebenzi singawavula khona kuleyo ndawo uma ukuthi bathi ngesilungu nje if the ground is level kuyadlaleka na kulelo ground level nathi kube khona singakwenza ukusiphilise sithuthukise impilo zethu sithuthukise nezabanye ekhaya.
Umnumzana Morgan Khumalo ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg. Kwezemidlalo lilubhekise kumncintiswano wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba lihambela phezulu iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wekhilikithi. Lokhu kwenzakala ngemva kokunqoba eliwenze emidlalweni eye Women's T20 Quadrangular Series. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe kuyo yonke imidlalo emithathu elidlale kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series eqhutshelwe elizweni lase-United Arab Emirates wona ofike komlindi uyacina ngolwesibili. Umqeqeshi waleli qembu uGary Brandt uthi loba kunjalo kuningi okusamele bakulungisise njengeqembu.
Amantombazana adlale kuhle njengoba sinqobe kuyo yonke imidlalo yethu okuyinto enhle kodwa lokho kutsho nje kuphela ukuba siveze ukuthi kuyini esenelise ukwenza kuhle. Usasemkhulu umsebenzi okumele siwenze loba nje siqhuba kuhle ngoba kunezinto ezimbalwa okumele sizilungisise. Ngaphandle kwalokho ngiyathokoza ngempumela esiyitholileyo.
Kumncintiswano we-Women's 2020 Quadrangular Series iqembu leZimbabwe linqobele United States of America ngamawikets amahlanu emdlalweni wokuqala. Kwesibili linqobele United Arab Emirates ngamaranzi angamashumi amane lesikhombisa kuthi kwesithathu litshayele Thailand ngamawikets amathathu. Umqondisi wemidlalo kunhlanganiso yeZimbabwe Cricket Two Hamilton Masakaza uthi isifiso sakhe sokuba iqembu leli liqhubeke lokhu linqoba la kumidlalo yokudinga amaqembu aza kuyancintisa kumidlalo yokudinga intshantshu yezwe zomhlaba kumidlalo ye-2020.
Kule ngqubela phambili enkulu ekudlaleni kweqembu leli njalo badlala ngamadlabuzane. Badlala kuhle sibili njalo kuyakhanya ukuba baqeqeshwe kuhle ikanti bonke abadlali badlala indima yabo ngemfanelo. Ngifisa ukuba baqhubekele phambili bedlala ngendlela efanayo ngase-Abu Dhabi ngoba amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu.
Umdlali weqembu leZimbabwe uShane Meyers uthi bazaqhubekela phambili besebenza gadalala ukuze banqobe.
Wonke umuntu uyazi ukuba sisebenze kanzima kanjani ukuze sifike lapho esikhona. Sizaqhubekela phambili sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye ngoba akumelanga sihle sicabangele phambili kakhulu.
Iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup B ndawonye le-Papua New Guinea, Thailand kanye le-United Arab Emirates. Kwisibaya sikagroup A kule Bangladesh, Ireland, Scotland kanye le-United States of America. Amaqembu azaphutsha imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane azadlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal njalo azanqoba lapho azadlulela kufinal aphinde futhi kube yiwo aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni le-South Africa ngomnyaka ozayo. Amaqembu abalisa lona ele-South Africa, ele-Australia, ele-England, ele-India, ele-New Zealand, ele Pakistan, ele Sri Lanka kanye lele West Indies avele aselalo ithuba elokudlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokuhlukunyezwa kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa. Ngehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapolisa eHarare namhla abophe abanye njalo abafundi bekolitshi le-University of Zimbabwe phezu kokutshengisela abakwenze ngomvulo bekhonona ngokukhwezwa kwenhlawulo yemfundo i-tuition fees. Izisebenzi zikahulumende eziqale ukwamukela iholo izolo zithi zidane kakhulu ngoba umqathi wehluleke ukwengezelela iholo lazo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.